Ekulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izizalwane zonke zeZimbabwe ukuthi zize ziyoncedisana laye ukuvuselela umnotho welizwe. Qede lapho weza kwele-South Africa, lapho afika waluphinda ubizo lwakhe lolo. Kodwa-ke intsha yeZimbabwe kwele-South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Osakhulayo uWilson Moyo odabuke enkayi uthi uhlupho lokuqala ikuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti-ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada inxa yokusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza loba nje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo igamenti ingathi ayisilayekeli ngempela, ngoba kwamanje intsha eningi uma iqeda ukufunda isikolo igcine ichapha umfula mhlawumbe yeza noku-South Africa yokutwana igcine mhlawumbe iba nogebenga ngokazikazi kodwa mhlawumbe igamenti masicabange lokhu mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kwelakithi eZimbabwe singawazi mhlawumbe uma sesiqedile isikolo sichaphela ngaphandle.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lakuqala lavele laba ikuswelakala kolutsha kumalunga edale laphatha intambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abaphathi ntambo abatsha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo, imisebenzi lenhlelo zamabhizimusi abantu abatsha.
Mina ngibona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi, ngoba ma ngombono wami ngibona sengathi ubani uyandisa intsha eningi kakhulu kuhulumende wakhe ukuze kusasa kusizakale intsha lalaba abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje kwathatha ilizwe 1980 kusagcwela abantu abadala, so ma ngabantu abadala beshona intsha iyosala futhi iyasala ingazi ukuthi ikusasa lelizwe licina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle kwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima, akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya bayekuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa, imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube lento ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasenzela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla, njengakuthi khona imisebenzi yokwakha, khona imisebenzi yokwenza into zamakhapeti. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni, besiya emazweni le ngaphandle besiya imisebenzi emakhaya, ngoba babalekiswa ukuthi akuna msebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlabela benze zonke lezinto, yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimoto, ukukanika izimota leminye etshiyeneyo, bathi kufanele kube lesikhwama sikahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befike ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.